Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngemva kokutshela usowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi elemelika liqinisa amandla alo ezwekazi le-Afrika ngokupha ele Zambia imali njalo lisekela lelo lizwe kugatsha lomvikela la kunhlelo zentuthuko ngenjongo yokunyampisa ele Zimbabwe inhliziyo lilikhawulisa. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo emhlanganweni awenze lo Putin khona le kwele Russia. Ecela uncedo lokusekela ugatsha lwezomvikela kanye lezenotho eZimbabwe. Umnangagwa uthe iMelika lilizwe elizonda ilizwe lakhe esithi yikho nje lisekela amazwe akhe lane lalo afana layo iZambia kanye leMalawi. Abaningi abacubungula ezombusazwe loZulu Makhaza bayawasola amazwi kaMnangagwa la besithi obengamelanga akhulume njalo ngelizwe elingomakhelwane. Bathi njalo amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuthi kamthandi uhulumende wakwele Zambia. Isikhulumeli sikahulumende weZambia umnumzana Cornelius Mwita utshele iStudio 7 ukuthi kulusizi kakhulu okukhulunywe ngumnangagwa, wathi bakhetha ukukhuluma lolo daba ngasese. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efindlela Ncube.
Indlela akhulume ngayo umongameli kayizange yaba lalokho ukujula kwezokudlelana lamanye amazwe, ayibanga lokuhlakanipha lokho esikukhangeleleyo ukuthi nxa ukhuluma ngamanye amazwe ukhuluma ngaphi njani. Futhi njengoba uyekhuluma emphakathini kusegcekeni kurekhodwa, ubengafanelanga akhulume ngaliya ndlela, akhulume ngeZambia ngaliya ndlela, kumbe akhulume ngamanye amazwe ngaliya ndlela. Kukhona okukhulunywa ensitha, kukhona okukhulunywa ebandla, khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu asebelesikhathi eside kangaka besembusweni babekwazi ukuthi kuvele kusetshenzwa kanjalo. Ngakho kubengafanelanga akhulume ngaliya ndlela, kuyenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe bungahambi ngendlela efaneleyo nxa esiyacela abesesika akhulume ngawo ngaliya ndlela lawo mazwe.
Uhulumende wakwele Zambia uthi kungaba lusizi kakhulu nxa kuyikuthi ngempela uMnangagwa uwakhulumile lawa mazwi. Singabona lokho kuphazamisa yini ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leZambia?
Angiboni ukuthi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia buza konakala okwedlula lobu ngendlela obuvele kungakhona. Kuvele kulokungazwani okuthile selokhu kwatshintsha uhulumende kwangena omunye eZambia uka-HH. Abuqinanga kakhulu ubudlelwane, kodwa bukhona ubokuthi vele singomakhelwane, singabantu banye. Alikho ilizwe phakathi kwamabili elizavuka lingekho, singabantu banye. Ngakho ke khona lokho kuza kwenza ukuthi lanxa bengakuthokozelanga ukukhuluma lokho abakubone kusenzwa ngumongameli uMnangagwa, kube sekulungiswa ensitha. Bona mbona sengathi baza kwenza ngcono kulayo ngokuthi bamlande ensitha ukuthi hawu, bekungafanelanga sikhulume ngale ndlela kakhulu sikhuluma ngomakhelwane. Yikho lokho engikubona, kangiboni ukuthi labo bazaphosela amazwe ebandla alobuchapha. Hayi, ngibona sengathi baza kwenza ngendlela ehlakaniphileyo ukuze bagcine ubuhlobo, ngoba sonke siyabudinga ubuhlobo njengomakhelwane.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.